Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 lwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engu-commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitiki. Kade sabatshela bona labantu abaku-army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo-PF ngoba lingene kwezombutho, umbutho kawulani lepolitiki.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha masayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazeka ngangapha koBulawayo, the Mathaven North and South, lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga ophinde wasola kakhulu amalunga eZANU-PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe, bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuZANU-PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebekhona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla leZANU-PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuZANU-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into esobala newethi ukuthi ubaba lo engu-commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitiki. Kade sabatshela bona labantu abaku-army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo-PF ngoba lingene kwezombutho, umbutho kawulani lepolitiki. kade kusukela ngo 1981 iarmy ingenela kweze politics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi army iGugurahundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army sithi thina bavele bachasubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondananga nabo angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko idevelopment naleyo isikhathi sonke lethu zani thina eMathebeleland for instance akasiboni development since 1980 kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakuna development kakuna msebenzi kakhulume zonke izinto ezizakala ezimbi akhulume lokuthi abantu babulawa izana kakukhulume akhulume lobusele obukhona ukuthi laye wayengomunye wakhona kabakhuluma ngokudilizwa kwamaplazi akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amaplazi iarmy yangene kakhulume zonke izinto ezimbi athi ukuthi uyaqolisa ebantwini bezimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho abese sisho ukuthi kumele ukuthi iarmy yehlukanise nezanu PF ngoba yinto embi yona le ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla ngasila indlela ukuthi sithi iarmy kayehlukanise nezanu PF.
Umgabena ubona eyiphatha njani lindaba?
Laye ngakulanto angayenza mhlawumbe angakubona ukuthi ambophe xa lesibindise nise ase abantu sokubulawa ukuthi bathebelende ngambophe lomuntu sibone
bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso ungabukubona ngaleyo ndlela na
kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo lo wafohlayo ongomunye layo isikiwi balwela isigebengu esabulala abantu emathebelende yinto abayenza basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayo political ambitions zikamnangagwa yizo ezijovayo la ngomthetho obamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo eleansa. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya inamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle, kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabanga yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa umujuru yenziwa umnangagwa loba engathanga kufaka isobala kodwa kengibona mina.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla lezanu PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngithile ukuthi nxa ungazukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labokhafikule labojanata malogresi mgabo ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi uba nomongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution utsho vele bona ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labantu abangayanga empini i-national army efanange ingenele embusweni. Kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu indoda mayikhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ikuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe, ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela.
Iyabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulowu yiqiniso okuthize ngoba siyazi phela umama yena uFirstlady wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga wayevele wathi yena nxa lifuna ukuthi lingidubele make lingidubule eqondane layo. So ukutho ukuthi icontract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona ide expire angikhole ukuthi izarenyiwa seqondane lokuretire lapha ngoba babevele bethilwe ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye hatshi lapha vele iqondane lomama lo wababusayo ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisipalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhlaka 16 kulenyanga liyephela ngompalakazi mhlaka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSenisifanda.
Bona ngani lolu hlelo lukhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota ikakhulu lokhu sikhathazeka ngangapha koBulawayo leMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina iVET kumele ukuthi ikhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yiZEC okungenza abantu babhalise ngobunenge?
Okokuqala ngizakhuluma ngalokuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngapha engathi ngama-affidavit. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona aweZEC labo babe khona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphumela abantu bakhe bezama ukuregister. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona iZEC mbona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo ezangevele sezilabantu kumbe indawo yabe vele ibuthene abantu baba baningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho iZEC ebeke khona ongalabantu abaningi kwezesikhathi ngabe kuyizikolo sizande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSenisifanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe-Biometric Voter Registration i-BVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusi Sizwe Mkhwananzi usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lweBVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulo mhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philmon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalale abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusezwa i-registration abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number. Sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane ukuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyabasibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotele ubani. So ikwethusela kunye khona kokukhathazana.
UNkosazana Juliet Noni oleminyaka ekuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane lononye sithi udubo lodlakela luvame lapho uyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona labo ukuthi mana kombi vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi thina sosichane ngokuba vela kusincedilisi lakatesa kusincedilisi kati kwavota imisebenzi abantwana kabana abantwana lokhu isiyegula thina siyavota ukuthi silungiseli zweleti asivotele ukuthi sibulale imakhelwane ikho sikhangelele ukuthi abantu kumele siwe matured ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso eyangayo.
Imbongo Uncindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sihloniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlwanga siwovota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengayitheselani bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqubekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethiselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na ayi besingalalwa zolukhulu kangako sazi nje kweminyaka yonke ihlile but kwanamhla besingakakwemuzi khona bezokutshela ngako.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo oweVictory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information ye-BVR ngoba even phase 3 eqalisa izekhi zashika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU-PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuthiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abahlangothi lweNational AIDS Council babe lombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo obuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intathelizindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube weNational AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu oweWorld AIDS Day oza kuba khona mhlaka 1 Mpalakazi.
Ithi esiqoqa umdlalo lo oweMusical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama-services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane lempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo uNkosikazi Natra Nyathi uthe uzulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV senazela ukuthi iBulawayo i-HIV prevalence okwakhathesi ku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. njalo siyananzelela ukuthi i-society yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethagethe abantwana abale 16 to 25 years issues of HIV and AIDS. Pushing them to access ama sexual reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu indlela ezakhulayo mayelana nomkhuhlane we-AIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo we-drama ofundisa okukhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli because i-theme yalonyaka i-HIV and AIDS. Well, it's a commemoration, it's corner, closing the chap to new HIV infection. So it's a Zoom dialu, 10 minutes, okutaza, incha, yakula manti mbazana, ubana bezi pateganjani, kapele, izilo, ezikhona emhlabeni, ezingabani kreta, ubunjalo babo. So ikwesi kwenza njenge kitu na mshanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts, IASA, umnumzana Innocent Dube, uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi.
Abantu bakhangelelekile njengabantu abakhuthaza injongo yikho-ke zatshona ukuthi njengama-artist kumbe ngabadlali siqakathekile.
Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha. Kwaba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bekuhlelo oluphuma ku-ebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ay, kunzima Dube ngani. But kukhanya ngazani vele isingeyomndeni njani. Hayi, bazama ukukwenzela uGrace isitulo lapha.
Kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40. So ke uthiwenga uthi khonokho ngani kwenzakala ungani kakufuni. Lamba socha semadlongwane.
Hayi, ngibona ngazani nxa kungaba njalo. Kungaba ngcono yekela bekulungise bona bodwa khona ngayo
ukuthi bangakulungisa sebeni
nxa bevele kuthana bebethayane cause ngoba lapho ngazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la cause indlela umnankaka wakhutshwa ngayo layo yengazwisiseki but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma labo bonke abe-team lacosta yonke yabona
sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani ngizothozeni lo moyo lapha ecingweni
ya abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayiselamthetho iZANU PF isenza ngendlela efisa ngayo
so wena uthi kuthweni mnumzana
mina mbona no othimo nxa bengangenela something ngenzakala edeni kungaba le respect kumaphatla ayobisayo la elizweni
kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khona
bangangenela for ukucontrola not uthi ibutho libusi lize ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Christian Leya belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today sixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
kwezemidlalo ababengabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto njalo ophelezi ngujikelo panqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu uchayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubheka. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengobona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana naleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalele leBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo lethemba elokuba labantu ababukele lo mdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sikholisile njengoba kade ngithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade sidlala. Lokhu engikwenza lokhu akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate lama-chance yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu le-Highland Stars osengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubeke ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo angempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Singumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabe usuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo, okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besilisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khona le kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuZanu PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilani.
lo ntumamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.